So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 18 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imigoqo ephiwe ibandla le Citizens Coalition for Change ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungachayi izilogani, ukungahlabeli lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano. Isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini kwenzakalayo.
Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda siwahambele phambili, ngoba kasikaboni ukuthi amanye amabandla njengabo MDCT abazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyi.
Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuthi bancitshe ucansi abesilisa abangabhaliselanga ukuvota, oqhutshwa ngomama othiwa Be a registered voter campaign.
Hambe register, nga unga register, uchance engine awulutholi. Lokuze sibaba ubaba abuze ukuthi ngoba sengazoba uchance bayaluthanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe omhlaba jikelele iyaphumelela.
Eqinisweni akulalutho aselwenzile olwaluthwele ulungiswa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Imigoqo ephiwe ibandla le Citizens Coalition for Change ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungachayi izilogani, ukungahlabeli lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano. Isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini okwenzakalayo. Amapholisa athi amalunga alinhlanganiso engalokotha ephule imigoqo le azawukhomba umuzi olotshwala. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kungani limigoqo ikhanya isetshenziswa kubandla le-CCC kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yenza kube lukhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lenze umkhankaso elifisa ukuwenza. Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda siwahambele phambili, ngoba kasikaboni ukuthi ba amanye amabandla njengabo MDCT abazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyi. Kuyithemba lami ukuthi amanye amabandla lawo la izana uPF bazayinika imigoqo efana nayo ukwenzela ukuthi kube lento leyo kuthiwa fairness. Bengafaka lezi zinqumo engibona ngani zona nje kahle kahle ziyadingeka ukuthi zibe khona, ngenxa yokuthi ngemvama kuvame ukuthi kube lo budlwangudlwangu lodlakela ebeselujayele emabandleni, ikakhulu ibandla lena leli LMDC la lebandla lezana uPF la ubajala ukwenza ubudlwangudlwangu. Nxa imigoqo isibanje kuzamele imigoqo enje isebenze kuye wonke amabandla. Ke mpinde ngithi njalo imigoqo leyi indlela abakufukwenza ngayo banika ibandla le-CCC into ethingayithi thina luzwelo ebantwini, ngoba abantu bazaqala ukubuza ukuthi kanti ibandla leli elomiselwa kangaka liphetheni. So ngicabanga ukuthi strategy sabo ngabasicabanga ngakahle nxa kuyukuthi bavele bajonge ukwenza iqhinga lokuthi benqabele i-CCC ukuthi ikhankase, ngoba kwezenza abantu babe sebehamba babone ukuthi i-CCC le evalelwa phandle kanti yona injani. Kufanana lokuthi ma umuntu angapenda umduli abhale ukuthi lapha ku wet paint, imvama siyathola sokuleminwe eminingi khona lapha abantu befuna ukuzwa ukuthi imanzi ngempela. So ngibona ngalesa iqhinga labo lisebenza in favor of CCC ngendlela abakwenza ngayo.
Nxa sikhangela imbali yebandla le CCC, amapholisa bengaba bekhangele khona ukuyini ukuthi kuke kwaqhamuka udlakela phambilini, kumbe baphongu ubawomisela nje kuphela?
Ye, kuliqiniso abantu be CCC yibo phela kade beyi MDC chamisa uyaziwa ngokuthanda abathanda ukuhamba lamaxuku abatsha abathanda umsindo vele kuwayenjalo kususela ngensuku zase college ebizwa ngegama elithi Wamba Dia Wamba njengowolodi lohana owe Democratic Republic of Congo bayikho kwadabuka khona ibizo elithi Wamba uyakuthanda yena nje ukuhamba lamaxuku abe sengani uyiwolodi kuphinde kube njalo sikhumbula ukuthi ibandla leli yibo ochamisa akade elequcuku lelalabatsha akade lithiwa ngama vanguard asesababona beshaya abasekeli bakamdzuri kabuhlungu eHarare eminyakeni edlule yibo futhi amaxuku esawabona efuna ukushisela uMonzora lokhuphe endlini engenge ngo-2018 kungcwatshwa ubaba uMorgan Tsvangirai
umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda.
Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngeviki edluleyo usungule umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota oqhutshwa ngomama othiwa BA Registered Voter Campaign. UNdebele uthi nxa wonke amacebo esehlula, owesifazana kuzafanele ancithe umyeni wakhe ucansi, engaphekeli abantwana asebekhulile ukudla, abangabhaliselanga ukuvota, njalo axotshe iloja ngoba bebuyisela isigaba seMathebeleland lakobulawayo emuva ngokungabhaliseli ukuvota. UNkosikazi Ndebele utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi useqoqisane lenhlanganiso yeZEC kanye lehofisi kamsitheli ngengxaki ezenqabela abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ezigabeni zeMandebeleni.
Siyabatshela ukubana ukuthi bengabi khona kuvoters room kuyingozi kakhulu nothi emuntwini ezeFSN eyedwa but ku-region yonke jikelele ngokuba ama-constituencies zethu azayehliswa ngoba abantu aba-appear kuvoters room sibalutshwana. Lokhu kuzayenza ukubana abantu abayasimela kuparliament bekhangele inhlupho zeMathebeleni befusha indingeko zikaMathebeleland bazababalutshwana. Okutsho ukuthi sabe sesiluzile eze region kwezomnotho sokusheka umnotho wokubana isigaba ngesigaba kufuze sithole inani elingaka kuzayenza ukubana thina njenge-region sithole inani elilutshwana ngokuba okwamanje besithola indingeko zema-constituencies ayi-38 ku-210 leyi ekhona nationwide okutsho ukuthi inumber ingaveli yehle thina sabe sesithola ukulutshwana ngoba sebenika equivalent to that number maybe 36 kumbe 30 ufice ukuthi kwezinye indawo like kumaswingo le abantu baningi abaregistered sebengezeleli nani sokungezela ama-constituencies isiye leyade ufuze ubuye kithi isisiya kibo ngoba sinanzela ubana abantu abaningi ayisikho ukuthi kabafuni ukuregister as such but babona kungancedi ukubana bavote so kathe siyabonisa ukubana leyi registration ayinani lokuthi uvotile kumbe awuvotanga but woba khona ku-voters roll ukuze eze region sibenefithe ngobuningi bethu ukuthi kulabantu abangakanani kusigaba sakithi sonke jikelele abalesidingo zezithupha siyazamakela ukubakhuthaza kubana bavukele endaweni lapho khona izithupha kuyithathwa izithupha njalo sike sazama lokufinyelela kwabe registry sibabonisa even la izeki besibabonisa ukubana abanye abantu behluleka ukubana baregister ngoba bengalaso izithupha njengoba sikubonile ngesikhathi sika-COVID bekuvaliwe endaweni eziningi ukutsho ukuthi inani labantu abadinga izithupha lawo amabhebhi baningi kakhulu sobe sizama ukukhuthaza la kuzeki ukubana laba abahamba besiregistisa ngezigaba ngezigama kuhambe labo laba abaregistisa izithupha lapho khona izithupha lokhu kungenza ubana umsebenzi lo ube lula njalo ufuqe kabani
ungachazisa ukuthi kahle kahle kuyini lokho okungakhuthaza ukuthi abantwana abangabafana abangamantombazana obaba ezindlini bonke bayibhale
leyi ke sikhandlekile sibizwa ngokuthi last push konje icampaign le ayifuqwa ngumama at household level kube le no to 930 citizens ezindlini zethu njengabomama so okungcono ukuthi ubaba xa ungumama umncitheko zecansi umbosi bana baba mina angeke ngibe ngiqhubeka ngihlangana lawo ocansini wena ungumuntu unresponsible ofaka impilo yemuli yethu impilo yesigaba sethu impilo yesizwe ebungozini so hambe register nxa ungaregister ucansi endlini awulutholi lokhu kuze sithuba ubaba abuze ukuthi ngoba sengazoba ucansi bayaluthanda ezindlini lapha njalo ucansi vela kulabo abangaphile engamthola ucansi uba kuzaphakama hambe eregister then uma ungabantwana abantwana siyazubana abaningi abale 18 years maybe ufica abasebenzi abane ngabathi babesidlala emabridging nxa bangabafana take an extra mile ngaye ngumntwana uhle umtshela ukuba namntanami ngahambe ukudla ngiphakeli nxa kuyukuthi kuyidina no dinner for you till uzubuye le sleep esibonisa abana eregister umntwana kuzamsa ubuhlungu ngoba indlala ibuhlungu aphakame ehambe eregister ubona abantwana lakho kaniphakani umtshele ukuba akula ngendlela mina cannot live with an unresponsible citizen ngoba ufaka isigaba ufaka imuli yami ufaka isizwe sonke obungozini so go and register if not uyanika notice uyafintshotha uyanika notice ahambe unotice zaba forced ukuba le register it's an extraordinary option esiyibonayo njengabomama
lo ngunkosikazi Cora Ndebele oqhuba umkhankaso we BA registered voter campaign obexoxa icingweni nosithandekile Mhlanga we studio 7 ekobulawayo Umongameli Emmerson Mnangagwa ose Brussels kwele Belgium emhlanganweni we AU-EU summit osungulwe izolo uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamanye amazwe iyaphumelela uMnangagwa ulobe la mazwi enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter leZimbabwe selilesikhathi lizama ukuvuselela ubudlelwano balo lamazwe afakela amalunga ezanuPF izijeziso zenotho agoqela akumanyano weEuropean Union leMelika amazwe la afaka izijeziso lezi sethesa uhulumende wezanuPF umlando wokwephula amalungelo oluntu uMnangagwa ufake umfanekiso wakhe kuTwitter elomholi weFrance umnumzana Emmanuel Macron leziphathamandla ze-European Union ebabonga ngokumamukela kulomhlangano ophela namuhla uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo wambuza ukuthi ngempela uyakhanya yini ubufakazi bokuncibilika kobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamazwe angentshonalanga na
ngiyajabulisa njalo kuyabongeka ukubana yena ngowakhe umlomo uyakutsho ukubana amazwe aseEurope ayamamukela ngibona ngazathi kuzancedisa ukubana uma sisiya ekhethweni esitshele ngasekwenzile in terms of ukuthi umnotho uye ngaphi ngoba isikhathi sonke abantu beqina ngokuthi ama-sanctions so kathesi ipicture yona le ayithathayo asitshela ngokuthi abelungu bayamamukela ngibona ngazathi kuyinto enhle ngoba akasenakuze besitshela ngokuthi lizwe kaliphumeleli ngoba abelungu bemnikeze izijeziso zenotho ngibona ngazathi lokho asitshela khona kuyajabulisa ngoba sesizamkhangela ngemva kokuthi ekele ukudlalisa imali yelizwe sithi kwankona kule campaign yama-anti-sanctions
ukuncibilika kobudlelwano beZimbabwe namazwe omhlaba uMongameli Mnangagwa athi kuyaphambili kuyakhanya yini bukhona lobo bufakazi
eqinisweni akulalutho aselwenzile olwaluthwele ulungiswa instead lokhu kusiya kusonyiswa ngoba lakathi esima ukhangele lokhu esenza imithetho yokuncindezela enjenge-PVOB etshengisayo ukuthi vele kafuni ukuthi kube le-plurality yama-voices ukuthi kube labantu abangakwanisa ukuthi bekhulume ngokuthi umbuso omuhle kumbeni mubi bekhuluma bezimele so ufuna yonke into ayithathe ayione isebenze ngaphansi kwamakhwapha akhe ngezomnotho akulanto futhi etshengisayo ungabe ehlangene lawo somabhizinisi kodwa ungakhangela silanda u-2018 kwathiwa kulama mega deals amaningi ayenziwe kwaba lama breaking ceremony kodwa kulalanto eyodwa ngitsho ongathi yenzakele i-employment creation eyenzakeleyo kuphela yikuthi bethathe bebesebesithi abantwana abaqeda izikolo sebeqhatshwa ukuba ngokhondakitha bemchova bekhiphe abantu bathe abafike ku-form 4 abafika ku-form 6 abanye ama-graduates yibo sebesiba ngowindi babochova labo odwa bephila ngakhonokho ngoba umuntu ofundileyo bekhangele into ebesemahofisini kodwa atesi nguye osengowindi
umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Umongameli Cyril Ramaphosa losikomishi wamapolisa esabelweni seGauteng kwele South Africa sebekhuthaze iqula elizithi Operation Dudula elihamba lidinga abokuza abaselizweni leSouth Africa ngokungekho emthethweni ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba akukho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba izolo umongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumende wakhe uyakwazi ukuthi kulabantu abahamba bengena ezindlini emankampanini bedinga abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kufanele lomkhuba uphele njengoba lokhu kudala ukuxosana ngobuzwe njengoba abantu abaselizweni abavela kwamanye amazwe beza ngokuchiyeneyo.
There certainly is no need by the South Africans or for South Africans to take any action in their own hands.
Akudingeki ukuthi abantu bafake umthetho ezandleni zabo. Siyabazi abahlanyela inhlanyelo yokucwasana ngobuzwe.
Trying to ferment negative attitudes and feelings towards people from other countries.
Esebuzwa ngabezindaba ukuthi uhulumende wakhe uzilungiselele yini nxa kungaqhamuka izenophobia, uRamaphosa uthe abezomvikela balindile ukuqeda loba nhloboni yodlakela olungaqhamuka. Kusenjalo usikomitsho amapholisa edolobheni leGauteng umnumzana Elias Mawela uthi akukho emthethweni okwenziwa ileli qembu elizibiza Operation Dudula.
There's no citizen who is empowered by any piece of legislation.
Akula muntu owumuntu kazana ovunyelwa ukuhamba ebuza abantu ukuthi baselizweni ngokusemthethweni.
Once the people start doing that, they are overreaching.
Usikomithi Mawela uxwayisele liqula ukuthi lingaqhubeka lisenze njalo lizayifunda ivaliwe.
I call upon Dudula operatives that they must cease to do that. They shouldn't do that. If they want to assist us in dealing with illegal,
ngixwayisa iqembu leOperation Dudula ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba bengaqhubeka bazafica imbila zithutha.
In that space, this is what is happening. But once they begin to take the law into their own hands, they are crossing the line, and the laws of the land needs to be applied.
Amalunga eqembu leOperation Dudula asekhona endaweni esijeneyo zelizwe lapho abahamba khona baxotsha abantu bokuza abathengisa emsikeni ezitolo lemabhizinisini besithi imisebenzi abayenzayo ithathwe izizalwane zakwele South Africa. Ngempelaviki amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ngesikhathi amalunga aleli qembu ezama ukungena eHillbrow Uvale le-Orange Grove. Kodwa kokhokhela leli qembu umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uthi kusobala ukuthi amapholisa athola intshontsho kwabokuza laba yikho engawabophi xa besephula umthetho. Uthi akumangalisi ukubona iziphathamandla zikahulumende zingabi yingxenye yohlelo lwabo ngoba azazi inhlupho ezibhekane lomphakathi malanga wonke. Namhlanje ke akasatholakalanga ukuthi aphawule ngokuthi bazaqhubeka na ngenhlelo zabo ngemva kwesixwayiso samapholisa lomnumzana Ramaphosa. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo enkulu inkulumo kaRamaphosa lamapholisa lobanje bekhona bathi kuvamile ukuthi uhulumende aqine emlonyeni kodwa aqine engasenzanga lutho. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lezempila kahle lubika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi inani lababanjwe leligciwane lakhuphuka layafika kumakhulu afika phose amane 385, abangamachumi amabili lathoba mine mbili 28 ngababambe leligciwane esikolo sesigaba seMasingo, kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 ngabalithole ezikolo zesigaba seMathepeleland North asebehlatshwe amajekiseni amabili awe COVID-19 sebesedlula kancane izigidi eziyisikhombisa 7.2 million. Ilizwe lithi bengafika izigidi ezilichumi 10 million abahlatshwe amajekiseni omabili ukuthelelana leli gciwane elizweni kuza kuba nganeno. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave. Ukumanje isikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi idolobho lakoBulawayo seliza kuba yilo elilempilo edulayo elizweni jikelele kulandela ukuqonga kwemithelo nembadalo yokupaka izimoto. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi uhulumende uthi indingeko zamatitshala sezifinyelelwe ngalokho kumele bancume umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufeza izifiso zabo. Ukuba manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ikhuluma lo Penyasi, Cape Town. Thina balendeli bamayelo sithi phambili ngochamisa, phambili ngochamisa. Labo Monzora, labo bayadlala lapho, zombonisa thina kuma-election.
Hayi, thina siyabonga, siyabonga ma-president wethu, sesivulele, siyabonga kakhulu. Kulunyiswana bangeze listi babe fakelo 6 months 4 months kuze bekhone la ukuthi bangena ama passport benza bakwenza babuye ayi 3 months incane kakhulu
selo bonani ku studio 7 ngenjevolo kuno Paul ontaba lolo lomandevela lo mina sivotela net na shota mandevela bonke ukuthi sivotela amashona amashona asebenza kuphela la sivotela nesoto tinazimile so bonke amashona lo kuba sala lonke sikhala uphe ngaze njene mina uchamisa na ngeke sebenze esethini yake
sanibonani Studio 7 ninjani lonke nabalaleli bayo. Uma kuyikuthi uMakhupe noAbednego Bebe noWelishfeli Ncube sebebonile ukuthi kujoinana namateam amashona kubancedisi. Uright kakhulu lokho asebekwenzile ukuthi babambane kodwa njengabantwana basemathebelele. Nibambane Welishfeli Ncube loAbednego Bebe noMakhupe. Lingabambana liba lesithunzi esingconywana esikhulu futhi nothe singconywana esikhulu liba lesithunzi esikhulu kabi danu kuyobambana lama team la seMpumalanga o Triple C yini kona lokho chamisa chete chet ozano PF fumani kulawo ma team aseMpumalanga nizo yakhe lenye iqembu la kwa mathebelele yabona
ekhaya ekhaya ku Studio 7 linjani ngaze pile sephile sephile awusindo endukile futhi hey ngendukile futhi lokho ngidinga ngizoze ngimi ukuthi ngidinga umfowethu Louis Anele Mahlangu abamaziyo bamazi ngolusto abanye bambiza ngu-Anele kade ehlala e-Country Park ku-Trip 137 kokufly ongabe emazi kumbe ele namba yomngayi abangani u-Abi uSpekara Edwin Trimo Mathew bezingibiza ngomafa engincedise shiwo embambe enambeni zami seBotswana plus 267 7352 8681 inamba zami lezi zizi ku-WhatsApp ku-Facebook ngusindo M i-Facebook yami leyo selincedise shiwo ngabe sazi umbo ngabe lolwazi nyana nje olincane engincedise shiwo ekhaya uvela evela buse avoka omathayi kugodlola yabona.
Ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7 igama uThulani Ndlovu enkaya kosikhobokhoko. Ya namhlanje ngizamphethe udaba lokudaba lwabantu bezekhi lo nginokuphendula njalo lubaba lo bekhuluma nje mhlaka 16 February lana ethi yenu supporter ombulele lezaphu ye abantu lingavotela izano futhi liyabe sifanda lizigwaza emkhontweni libambile ngifuna imphendule baba akunjalo mawa ungumuntu olandela ipolitics yaseZimbabwe politics yaseZimbabwe ibanjwe yizano PF ikubona kulalela iqombulele le team pachedu leli lese libahlakazi nele songathi ngamarasta abasazi nento abayenzayo ngoba okwamanje ubheka indaba yakobulawa eCountry Park abantu abaningi bakhichiwe 5000 something bese kwenye indawo uyabona kodwa ngapha vele already bayese bevotisiwe bevotiswele izano sotsi ngudlu babe sele siya ngalena futhi sele siyavota belena into kumele uyinake leyo baba ayisikuthi abantu bayefuna izano abayifuni totally wonke umuntu akayifuna izano kodwa ubuqili babona besifunda silwisane nakuze sibuvale mina ngibona nje ungcono vele kudilizwe khona ukuthiwa izekhi umama lwana omhlophe lowo engathi likhala ngokugcobisa amafutha abantu asakhitshwe totally njalo mina ngiyakhuthaza ukuthi bona abazombangazo abahlale phansi bayicubungule indaba le bengakhalali ukuvota bengakhalali ukuvota laba umunzura base bakhuphule banikeza izani PF iwine futhi ngiyabonga
salibonani salibonani mazimbabwe amahle salibonani bakithi mina engikhulumayo ngibizwa Francisca Ndlovu ngivela kwamadabe kuwadi 3 ngisimanga nje sikuthi uhulumende wethu ume yenzi lutho ulobhasobha phambili uhulumende uthe uvulile amabhoda ijekiseni leli libuya wathi kasifosi ukuthi silihlatshwe njalo uthi khona abantu kababuye behlatshiwe amainjekisheni abanye njengoba bephandle kwelizwe kunzima kangaka ukuhlatshwa injekiseni uphandle kwelizwe uyakuze uhlatshwe nini amajekiseni amabili onkeade uvele ungabuye ekhaya nxa kuvuliwe amabhoda it means imicingelo yonke leyo yokuthi kuyathathwa ama-coronavirus kuyahlokozwa abantu abakhale sekuphelile hayi khona ukuthi nxa sesithiwa sizangena yezakala ukuthi sihlatshwe wonke ama-injection umkentolo phela ngowethu angithi kukentwa thina yito sizivikele ukugula emzimbeni yethu kanti usifoselane kulesinye isazelo saziyo engenjekiseni leyo thina sifuna ukubuya eZimbabwe ngikhuluma ngiseshashi eBotswana sifuna ukubuya eZimbabwe kuhle sisiye ezweni lakithi njalo ngalezi nsuku sifuna ukubuya vele sizobhalisa ukuvota singahlukumezwa sifuna ukubuya sizokhangela amabizo ethu singahlukunyezwa imfula igcwele siyadabula lapha nga besiyadabula lapha khona ngasidabula lapha lapha amatsotsi agcwele endleleni la labantu bakhe labo wababeke endleleni ukuthi besilinde sebengabatsotsi ngoba sebemelela imali ngiyabe ngingalayo imali yakhona ukuthi mbaphe ngiyabathola behlezi ezikhaleni besithi bafuna imali ifine yokuya eZimbabwe 400 ifine yokuya eBotswana babe bekwazawula mali 200 yeyi bakithi sidubekile eZimbabwe thina sidiliswa yiwo amasotsha agqokileyo impahla ethole umbhobho nxa uvele eBotswana nje ayikhipha nje 400 kahle ubaphe ethi besuka lapha bekulandele emuva kubathole kwamadaba
asibethe imkhondisi ngobutele imkhondisi ngobutele amashona imvanje ngishona dlala ngabantu asibethe imkhondisi
eyi izane ikhuluma into engasebenzi khangela umgwaqo wenkaya ukuthi unjani usukisele airport akula mgwaqo wama-potholes kuphela angikwazi umgwaqo abayilungisa utadi eyi kanti wayeyokhulushela abantu abantu into engayi-evek yena umgwaqo wenkaya usukisele nyathi kuzefe enkaya ngamagodi kuphela udingisoke ukuthi ungathenga imoto uyithenga ukuthi iyakufa phela abakhuluma iqiniso sebehlulekile
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amabutho akwele Russia aqhubeka ebuthana bucwadlana lomngcele walelo lizwe lo-Ukraine lanxa iziphathamandla zakwele Russia zisithi amabutho alo asebuyela enkambeni zawo. Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uthi imbiko abayitholayo ikhomba ukuba amabutho elokhu ehahabela umngcele wele-Ukraine. Njalo kufike amanye njalo amabutho akwele Russia azinkulungwane eziyisikhombisa. Umongameli Joe Biden uthi ele Russia likhanya lilokhu lihlose ukuhlasela ele Ukraine ngasiphi isikhathi. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Imigoqo ephiwe ibandla le-CCC ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungatshayi izilogani idala imibuzo eminingi. Umhlali wakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza omama ukuthi bancitshe obaba icansi nxa bengabhaliselanga ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.